isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 28 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ikhothi ithe ubaba uNdiweni angabhatala i-$500 yamara TGS uzakuphuma, angaphuma ke ahlale emzini wakhe entaba zinduna, njalo abe siyabika emapholiseni once every week nge-Friday.
Kube nokuxokozela kwenjabulo lapho umahluli womthethwandaba we-High Court wakobulawayo enqume ukuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebheyili ukuze athonisiswe evela ngekhaya induna uNdiweni.
He's unfounded. I've never heard of his abductions. That is also no propaganda.
Akusilo qiniso lokho. Angizake ngizwe ngokuthunjwa kwabantu. Yiwo amanga aluhlaza la. Angizake ngikuzwe. Nxa kukhona okwenzakalayo okunjalo, kumele sikuzwe kuvela emapholiseni.
Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ithi izehlakalo zokuthunjwa kwabasekeli bebandla eliphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu ngamanga. Isizalwane seZimbabwe esezihlala kwelemelika phansi kwenhlanganiso yeChristian Fellowship International, CFI, banomhlangano wabo omnyaka ngalimpela sonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Kube lokuxokozela kwenjabulo lapho umahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court wakobulawayo uJustice Thompson Mapikwa enqume ukuthi induna uMnumzana Felix Nhlanhla Yamango Ndiweni aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ukuze athonisiswe evela ngekhaya edabeni lwakhe lokuphikisa isigwebo asiphiwe ngumthethwandaba kamantshi eselukhuni. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lobanje umtshutshisi uMnumzana Kudakwashe Jaravaza etshele umahluli uJustice Thompson Mabhiwa ukuba kasivumi isicelo sikaNdiweni esokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail. UMabhiwa wale ukuvumelana laye esithi leli cala lilakho ukwesulwa. UMabhiwa unqume esipha unduna Ndiweni imvumo yokuba akhululwe lapho avalelwe khona ngokuhlawula isibambiso sebail samakhulu amahlanu amadola, i-$500. Usikhwica mfundo uWelshman Ncube, igqwetha lenkampani yemathonsi Ncube Law Chambers elimele uNdiweni labanye, uchasisa okwenzakale namhlanje.
Ikhothi ithe ubaba uNdiweni angabhatala i-$500 yamara TGS uzakuphuma, angaphuma ke ahlale emzini wakhe entaba zinduna, njalo abe siyabika emapholiseni once every week nge-Friday anytime kusukela ku-6 ekuseni kusiya ku-6 wantamba. Yiko isinqumo sekhothi esiphumileyo leso.
Mhlaka 19 ngoNcwabakazi emthethandaba kamantshi, uJaravaza utshele idale ukuba uNdiweni wadiliza isibaya lothango lwesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. UMbele ubikwa wayemangalele ikhosikazi lakhe uNonkangelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda. Induna ibikwa yapha isinqumo sokuthi ikhosikazi likaMbele libuyele kibo okwenyanga ezintathu athi esephenduka, kodwa yena wakhetha ukuhlala laye okwabangela ukuba induna ithume abantu ukuba bayediliza uthango lwesibaya sikaMbele ukuze asuke esigabeni ngoba ehluleke ukulandela isinqumo somkhokheli yomdabu, ngakho ke eveza ukungahloniphi idale lenduna. Lokhu kubikwa kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Umonakalo wesibaya sikaMbele ubikwa ulesisindo samakhulu amathathu amadola i$300. Encwadini yesicelo sesibambiso sebail amagqwetha kandiweni athi isigwebo asitholayo asihambelani lomonakalo njalo akulampahla eyachiswayo lesikhali esasetshenziswa ukudiliza isibaya yisitsha esingasingozi. Undiweni ubikwa walandela amasiko lemithetho yesintu eqhutshwa lapho umuntu ethe waphambanisa esigabeni. Undiweni ubegwetshelwe ukuhlala ejele okomnyaka lenyanga eziyisithupha ngumantshi uGladmore Mushowe. Kusenjalo kulamalunga amahlanu eMthwakazi Republic Party asethe abotshwa ngemva kokuzolalela icala likanduna uNdiweni. Ababotshiweyo ngumnumzana Patron Xaba, undaba zelizwe Ncube, uAkim Ndebele, umongameli Mlotshwa, uPrince Mazilankatha Ncube. Laba basavalelwe ebulawayo Central Police SID Law and Order Section lapho osokukhangelelwe ukuba bathole igqetha labo kodwa abakubotshelweyo abakakutshelwa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kusenjalo ke abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi izehlakalo zokuthunjwa kwabasekeli bebandla eliphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu ngamanga alenhloso yokungcolisa uhulumende. Lokhu kugcizelelwe njalo ngabenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lenhlathela izindaba owenzelwe emahofisini aweZimbabwe National Liberation War Veterans Association eHarare namhlanje. Unobhala wale nhlanganiso umnumzana Douglas Mayia uthe imbiko lemifanekiso yalabo abathi bathunjwa batshiywa belimele kayisiwe yeqiniso kodwa indlela yebandla eliphikisayo yokungcolisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kuza ngemva kokuba inani lamalunga ebandla eliphisa le-MDC elithunjiweyo kumaviki ambalwa edluleyo liqhubeka liqonga. Umayiya uthi nxa lokhu kuthunjwa kwabantu kuliqiniso kumele kuveze sobala njalo kuvele nasemapholiseni ayiyo alomlando wokucubungula lezi zehlakalo.
He's unfounded. I've never heard of abductions. That is also no propaganda, mpana.
Akusilo qiniso lokho. Angizake ngizwe ngokuthunjwa kwabantu. Yiwo amanga aluhlaza la. Angizake ngikuzwe. Nxa kukhona okwenzakalayo okunjalo, kumele sikuzwe kuvela emapoliseni.
Uma iya uqhubeke ethi konke lokhu kwenziwa ngenhloso yokuthushezela ukuthi uZulu ajingisele ukuze iMDC igenqule uhulumende kaMnangagwa.
There is no need to try and get power. That is takes.
Akula sizathu sokuthatha amandla kuhulumende ofuna ukuthuthukisa inotho ngomnyaka ka-2030. Lokhu kwenzakala ngoba abemelika labebilitani bayakwazi ukuthi intuthuko le ingagcwaliseka bayabe sebenqotshiwe. So siyaqhubekela phambili ngokuvikela lesi sizwe njengesakwenzayo kumpi yenkululeko.
Lokhu kugcizelwe umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum umnumzana Taurai Kantishaya yena othe amazwe angentshonalanga anikeza iMDC imali ukuqoqa inhlelo zokudonga ukuthula ezinjengokutshengisela okunodlakela elizweni okuyikho osekudala ukuba osomabhizimusi bengabe lesifiso sokutshala imali eZimbabwe.
We must come to a point of understanding that we are under siege as a country. It's not about President Mnangagwa. Sinota Bonelson Chamisa.
Kumele sizwisise ukuthi kulapha sihlaselayo njengesizwe. Akulani lo Chamisa lokho. Lokho kubhekane lathi sonke esifuna imisebenzi. Siswela imisebenzi ngoba akula muntu obuya le mali yaphandle ezisungula amabhizimusi. Inkohlakalo ayisiyo exotsha amabhizimusi kuleli. Kodwa ukutshengisela lokho okubhidliza impahla zabantu.
Kodwa lokhu kusole izingcwethi ezicubunga ezombusazwe ezithi imbiko enja kumelanga izwakale ivela kunkokheli yalabo abalwela ukukhulula leli lizwe. Umnumzana Mlungisi Dube uthe ukuthunjwa kwabantu kuveza isandla sikaMnangagwa ekuthunjeni kwabantu kusukela ilizwe lithatha uzibuse.
Kutsho ngumnumzana uMahiya indaba edanisayo kakhulu ngoba nxa sikhangele ukubana abantu abasuka besiyalwela iZimbabwe babelwela ukuthi abantu beZimbabwe bekhululeke. Kodwa nxa sesinanzelela ukuthi amaoveti yiwo asengabantu abangabahlukuluzi babantu yikuswelakala kwenhlanhla enkulu kangaka. Ngoba siyananzelela ukubana akungeke kwenzakala ukubana abantu bebe bethathwa behlukuluzwa uhulumende engayenzi lutho. Kungani uhulumende engakwazisi ukuthi ebambe laba abantu abathatha abantu ezindlini ukuthi esitshengise nxa kungaengelasandla ekuthatheni kwabantu. Esitshengise ngokubamba banabo izikliwi lezigebengu ezibamba abantu ezindlini.
Ukuhlukunyezwa kwabaveza imibono etshiyeneyo likahulumende kuqhubekela phambili ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukuboshwa, ukubhaxabulwa kakubi kanye nokuthunjwa. Izolo kusabalele imbiko yokutshwaya kakubi kwelinye ilunga le-MDC eKwekwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli be-ZANU-PF. Kodwa umsekeli kaMphathi Ntambo uzokwethulwa kwembiko, umnumzana Energy Mthodi ulobe enkundleni yokuxhumana yeTwitter ukuthi uhulumende akasoze azihluphe ngokutshayana kwamakhikhitha. Amalunga ebandla liphikisayo baveze ukukhonona ngendlela amapholisa akhanya edonda ukucubungula amacala wokuthunjwa kwabaningi elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Selokho sekudaba lunye sixoxelo nobhala jikelele kogatsha lwabatsha kubandla le-MDC kobulawayo. Umnumzana Pasha Raphael Spanda uthi wayedingwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha we-CIO ngeviki edluleyo abathi sebemswele bathumba uyise bamtshaya kakubi bamtshiya emangcwabeni eluveve eduzane le-Country Park eMadabukabusa. Umnumzana Spanda uthi uyawasola amazwi enhlanganiso yabalwa kumpi yenkululeko abathi lokho kungamanga ngoba kulobufakazi.
Ngizathanda ukukubeka kucace ukuthi kamvumelani labantu laba beZANU-PF abathi lokhu abathi ukuthunjwa kwabantu ngamanga ngoba kula muntu ongafuna ukudlala ngempilo yakhe achaywe abanjwe kanzima azaza ayivukele esibhedlela azazithole kusesimweni esiyabe singayenzi. Ubufakazi bukhona bugcwele. Okokuqala ubaba wami wathi ethunjwa wathi ethathwa ebusuku omakhelwane basendlini ethe Country Park bakuzwa lokho. Okwesibili zikhona incwadi zikadokotela sikhuluma nje kunje sichitha kuchitshwa layo kuhanjiswa yena lokhu zeni esibhedlela esiyakhangelwa. Ubufakazi bukhona. Enye into futhi okufanisa abantu beZimbabwe bebeyaziyo ukuthi konkona ngakusoka kusiyo case eyodwa yena le esikhuluma ngayo. Maningi ama-activist kade sasezibhedlela. Sikhuluma nje izolo ukhona otshayiweyo u-chairperson wabontanga wama-youth e-Midlands. Utshayiwe izolo. And it's evident utshayiwe ngabantu ngama-youth e-ZANU-PF. Sikhuluma nje usesibhedlela. So aso zinto esingathi kumbe ngamanga kumbe izinto esizicabangayo. Zimpilo zabantu lezi. And ungakunanzelela ukuthi okwinto okwangikhona kuyafanana ngoba kungani bathageta kumbe bahlose kumbe bakhangelele kakhulu ukuhlukuluza ontanga.
Umbangela ubona ingani kuyini yokuthi abantu bekhulume kanje ngoba siyabona ukuthi bakhona abanye njalo abathi abakukholwa ukuthi ngempela abantu bayathunjwa betshaywa.
Okokuqala ufanele sikuzwisise ukuthi abantu bonke abeZimbabwe akula muntu oyalayo ukuthi abantu bayathunjwa. Umuntu oyalayo kumbe abantu abayalayo ngabantu beZANU-PF. iZANU-PF yeyalayo ngoba yikho ekwenzayo. Sonke siyakwazi ukuthi kunenge kakhulu okwenziwa iZANU-PF bekuphika. Kuqalisela endabeni zeGukurawundi, endabeni zomrambatswina, kuze kufike endabeni zanamuhla abantu belokhu bethunjwa. Lokho kodwa into abanjani? Izinto abaziyalayo. So akusethu usukuze iZANU-PF isale ukuthi lokhu abakwenzi, lokhu ngamanga, siyakwazi konoko. Asonto yanamuhla iGukurawundi babehlezi beyiphika, yayihlezi saliwa, lanamhla kuyaliwa ukuthi abantu bexolise. Mrambatswina lakho into efanana khathesi abantu bathunjwa abantu batshaya abantu basezibhedlela sikhuluma so kumhlophe lokufana lento yena le yabayenzayo bayala ukuthi ilizwe limi kubi kodwa kumhlophe kwaziwa ngumuntu wonke ukuthi hhayi ilizwe limi kakubi umkhono uma usebenzi abantu abalamsebenzi akulamagetsi akulamanzi kodwa izanu p f iyakuyala khonoku
Lo mnumzana Patcho Svanda unobhala jikelele ogatsha lwabatsha kuvandla le-MDC kobulawayo. Sixoxelaye ekhona kobulawayo kusenjalo ibandla leli lithi amapholisa alenqabele ukutshengisela eChinoyi leMhangura esithi kabaziswanga kuseselesikhathi njalo incwadi yabo ayitshengisi ukuthi ngobani abazakhuluma labantu kule imkhosi. Ibandla leli lenqatshelwe njalo ukutshengisela emadolobheni phose wonke ngamapholisa kumaviki ambalwa edluleyo esithi njalo lona lithi lokhu yikwephulwa kwesisekelo sombuso esilivumela ukwenza lokho. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo olwe-Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele-South Africa lapho abatshayeli bamagonyethi bakwamanye amazwe abahlukunyezwa khona. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga enhlanganiso ebona ngeziqondiso zokuthengiselana kwenyamazana zendle e-Convention on International Trade in Endangered Species, CITES, abikwa iningi lawo esekela isivumelwano sokumisa ukuthengiswa kwendlovu zemazweni awezwekazi le-Afrika kwamanye amazwe, ikakhulu zisetshenziswa emidlalweni yokuzilibazisa emazweni athuthukileyo anjengeMelika. Uhlelo lapho esikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhlanje sikhangela ukwenziwa ngamakholwa esiKristu asebehlala eMelika. Abenhlanganiso yeChristian Fellowship International balomhlangano wabo abawenza kanye ngomnyaka bewenzela izigabeni ezichiyeneyo owalonyaka wenzelwa edolobheni le-Atlanta esigabeni seGeorgia kusukela ngolwesihlanu mhlaka 30 kuNcwabakazi kuphela ngesonto mhlaka 1 kuMpandula 2019. Abaqoqe umhlangano walonyaka abesigabeni seGeorgia umfundisi Jaffert Ndemera okhokhela inkonzo ye-Pilgrims Community Church engomunye njalo wabasungula linhlanganiso uthi akubizwa ozwayo lonyaka e-Atlanta ngoba abeza emhlanganweni bazathola ukudla kwendlebe intshumayelo evela kubafundisi abambalwa abakhona pha eMelika labavela kwele Canada, Zimbabwe laseSouth Africa abagoqela umculi olodumo umfundisi Toki Chivaviro odume ngengoma yakhe ethi Ebenezer. Umfundisi Ndemera uchasisa kabanzi ngomhlangano wabo walonyaka kungxoxo ayenzelo Placidus Jeremiah weStudio 7.
Umhlangano we-CFI sawuqalisa ngo-2005 lapha e-Atlanta. Injongo yethu lapha e-America bekuyikumitha ama-needs achiyeneyo esilawo ngoba ngapha e-America kasila o-anti abasincedisayo kwezomendo, abantu abasincedisayo abantwana, ukukhulisa abantwana, njalo ukuba le ndlela yokukhonza ngayo ebesikhonza ngayo ekhaya. Sizwa sile something missing ngendlela enjalo saqalisa i-CFI. So siyahlangana kanye ngomnyaka nge-Labor Day weekend ukuzadumisa uNkulunkulu wethu lokuzakhana ubuntu bethu lapha emhlabeni.
Wenzelwa ngapi lonyaka?
Lonyaka sise-Atlanta kodwa siyazama uku-rotate ukwenzela ukuthi kube le-fairness ku-travel kwabanye. Lonyaka sise-Crown Plaza Hotel 1825 Virginia Avenue lapha e-Atlanta. Ngomnyaka olandelayo siyabe siseDallas, siyarotate ukuthi sincedisane njalo kwenzelo ukuthi injongo yawo njalo ngeyokuthi senze i-revival lapho esikhona ukuthi kungaba labantu abangangeni sonto kumbe abangelabudlelwana labantu bakithi beZimbabwe bebe sebekwazi ukuthi house lomhlangano lapha silabantu lapha kuyenzakala ngezikhathi eziningi sibili ukuthi abantu bathi hayi mina bengingazi ukuthi kule sonto lapha kumbe kule mhlangano enje kumbe kulabantu bakithi lapha. So iCFI isinika ithuba lokuthi sihlangane njalo sazane.
Ilizwi ongalipha kwabasekhaya bayesabela ukuthi nxa abantwana bangaza emazweni kabaseyi kukhonza ngendlela esilandelayo ekhaya. Lilakho yini ukuthi libamukele abantwana bona labo njalo babazise ukuthi nanana kulezi sonto ezinje ezilakho ukuthi zikwakhe?
Kakhulu sibili, kunje ngisebenzisa umzekeliso wesonto ethi Pilgrims Community Church. Silabantwana abangu-6 abafikileyo abaza kuba ngama-students lapha for the next 4 years. I-CFI ilakho khonokho, kunje one of ama-themes azabe efundiswa ku-CFI yalonyaka yikuphendula umbuzo owokuthi when they see us, ama-young adults, ilizwe lisibona njani, njalo thina sifanele siphile njani. Njalo ukuphendula umbuzo wakho, abazali abasekhaya sifuna bahlaliseke sibili besazi ukuthi umntwana engavela azitshengise ukuthi hayi lami ngifuna ukuba phakathi kwenu, yebo ye, kulabantwana abakuthi ungeke wazi ukuthi silo mntwana wakithi kube lalokho abangahlangana lakho. Kodwa abantwana abazivezayo siyazama sibili ukuthi sisebenze labo, sibancedise even isikolo, njalo lenhlala kahle yaleli lizwe, njalo lokukhumbula ukuthi singabantu abavela eZimbabwe, njalo sile identity yethu. Kule i-conference abantwana abancane bazabe be ama children's ministry, one of the things abazabe bezenza yikupainta iflag yethu eZimbabwe, lokufunda ukuthi each color ichoni. Sile njongo yokufundisa indaba ye-identity yalapho esivela khona. So abazali bethu kabazi sibili ukuthi we are working on abantwana. Esingakucela ukuthi basincedise ukuthi bakhuthaze abantwana ukuthi bengaze befike ngapha bedinge amasonto awakithi, ngoba lathi siyabe sisebenze lapho.
Isikhathi sethu asavumi. Ungaphinda njalo ukuthi lo mhlangano wenziwa nini, uphela nini, ngaphi kwangikhona?
Umhlangano uyabe useCrown Plaza Hotel, 1825 Virginia Avenue. Uzaqalisa ngolwesihlanu August 30th, uphele mhlaka September 1 ngesonto. So okwamalanga amathathu siyabe sindawonye sidumisa sikhuthazana, njalo sisazana sichumayela i-gospel.
Ababuyayo bakhanga bangabe bekhangeleleni?
Yebo ye, silaba fundisi, silaba hlabeleli abachiyeneyo, silama gospel artists. The main one esilaye, of course, ngubaba uTT Chibabiro owahlabela ingoma ethi Ebenezer labanye. Silabachumayele abafundisi omalele bayabe bevela eCanada. Silabachumayele abazabe bevela eDallas, abamahlangano achiyeneyo, obaba uSundire, obaba uKwesha, obaba uMarandure from the SDA in Dallas, siloba uGuthu from the Atlanta SDA community.
Lo bekungumfundisi Japhet Ndemera wenhlanganiso yabokholo lwesiKristu ye-Christian Fellowship International exoxa ngomhlangano wabo walonyaka lo. Praxedis Jeremiah we-Studio 7. Ngoqhamuke udlakela edolobheni le-Pretoria kwele-South Africa kwadutshulwa omunye umtshayeli wamateksi wafa. Lolu dlakela lubikwa luqale kulandela ukubulawa komunye umtshayeli wamateksi ngabacatshangelwa ukuthi ngabokuza. Imigwaqo ibivaliwe njalo lesitimela esivela edolobheni le-Cape Town sisiya e-Johannesburg besingenelisi ukuhamba ngenxa yodlakela lolu. Abantu bangene ezitolo batshisa amathaya ezimota. Kodwa amapholisa afike adubula abantu laba ngenhlamvu zerabha bahaza lentuthu ehitshayo ukuze benelise ukuletha ukuthula. UChris Kande we-Studio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zokuza kwele-South Africa ye-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, othi bakhangelele ukuthi udlakela oluqondiswe kwabokuza luqhubekele phambili kwinyanga ezilandelayo.
Mausa kumbula kahleshe ngo 2015 kuye kwabulawa kwabiswa izizalwane abantu bokuza lapha eSouth Africa eThekwini ngemva kokuba inkosi Silo siye sakhuluma sanikeza umbiko kwirali yazo. Sathi sikhulumile ukuthi inona abantu kufuneke bahambe abantu bashaye. Esikubona kwenzakala njengamanje ukuthi sithola amalungu kahulumeni ominiso ngongqoshe nopremier njalo bekhuluma ngokuthi abantu bokuza badayisa impahla ezingekho emthethweni njalo bahijack ama-building. Kanti futhi ke izolo upremier walana e-Gauteng wathi yena kunemisebenzi namabhizinisi okumele ukuthi abe ngawo abantu ezizalwane zalapha e-South Africa kuphela. And kunenkulumo eningi lokhu ikhulunywa ngabantu ukuthi hayi ama-spaza shop lezi zitolo ezincane lezi ama-convenience shop ma eranwa ngabantu bangaphandle bona badayisa impahla ezibolileyo kanti futhi njalo babathathela ibhizinisi ngoba badayisa ngentengo ephansi. So kabakwazi ukukhompyutha nabo. So kahlehle sibona ukuthi lo mbiko okhushwayo ngumbiko wokuthi abantu bayitolo kabasadingakali abafuni lelo bhizinisi lenzi ngabantu bokuza ngaphandle. Yikho upremier ekhulume leyo nto. So ma upremier akhuluma leyo nto bese kuvuka kuthisa izitolo kutshontsha impahla ezitolo and singabona umthetho uthatha indawo yawo kusobala ukuthi abantu basuke bekhuthaze inkulumo ekhulunywa yinkokheli. Now akuhlali kahle kithi lokho ngoba Richards Bay kuleli viki esiliqaleyo nje bekuvaliwe impela kwashaya abantu abaningi ngobokuza. Akunamuntu oboshiweyo. Njengoba nje besibona namhlanje ePretoria, omunye sibonile edutulwa ngerabha bullet wena phansi nephethe iTV ebaleka naye. Bathatha iTV yena bamyeka bambophanga. Kanti laba bantu as long as bengabotshwa mabe senzela amacala, ngeke bakubone ukuthi akulunganga bakwenzayo.
Kodwa imbiko ephumayo ithi yona okwenzakalayo lokhu ayisiko okokwenza labo kuza ngabachayele nje bamatexi. Kungakuhamba njani khona?
Into eyenzakalayo ukuthi abashayeli bamatekisi babaqale loludushi izolo kunendaba eziphikisanayo othola ukuthi njengalokho kwenzakala eSoweto ngeviki eliphelileyo kwathiwa khona abantu bokuza badubula ingane kungekho ngane ebhijilweyo. Izolo umbiko osuke kulaba abamatekisi otholakele ngokuthi osomatekisi bafike erenkini labasebenzela khona bathola iqembu labantu okuthiwa lelo qembu labantu bekungamaphoyisa abasolti ngamaphoyisa nalaba abafana laba badla izidakamizwa inyawo okubizwa ngenyawobhe basebesithi bona labo bantu abadayisela labo bafana izidakamizwa yini yilawo maphoyisa. Kwasekusiba nodushe ke phakathi kwabo lapho and kwagcina-ke omunye wabebhijuliwe. So yiwumbiko ovelayo lona bese kusithi ngemva kwalokho sebesithi bona sebesuka lapho sebehamba beqamba amanga besithi lo odutshuleyo ngani udutshuleyo ngabantu baseNigeria abadayisa izidakamizwa ngoba babalandileyo. Yikho manje sebelisa abantu bokuza. Ngaso sonke isikhathi uma kuzoqatshelwa nabantu bokuza kumele kuthiwe khona silisa ama-drugs kumbe izidakamizwa, silisa ukuthi kwenziwa amacala. Kanti yonke leyo nto leyo isuke nje ibe yikucatsha ngoba uma kuyukuthi kuliswa izidakamizwa ama-TV ayizidakamizwa nana asebehamba bengena ey'tolo bewathatha ngoba ama-TV akanani ney'dakamizwa, iy'tolo kazinani ney'dakamizwa. Kufuneke bahambe ngoba bathi bona bayabazi abantu abadayisa izidakamizwa. Kabahambi ngani bafike bamthathe lo muntu bayenze ukubopha okuthiwa khona i-citizenship, i-citizen arrest, bazibophele lo muntu lo bamse e-police station bayonikeza ufakazi bokuthi lo muntu udayisa izidakamizwa. Babenzi lokho kodwa bahamba bayoshisa iy'tolo bafike batshontshe bathathe impahla yabo okukhomba nje ukuthi ibugebengu obubangelwa yinzondo yabantu bokuza.
Lo mnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhonale eGoli.
Come on, 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 come on Sondela kumomondia, ista bopis nanda mate, sondela ntokazi, unge sabi ntombente, nizdigele ngaphelela, sondela ngikumba kumbira nane, unge sabi rikachana, angatati. Uwobo tika wako ungeza nkota kote umlomo, oba kwa ubuche bumenjalo, uinganyezi enzizi yoyami, nizdigele ngaphelela.
Sivongeke lomku lo olifalelisayo, ngusithandekile mhlanga ngikhona pa Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.